Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mogela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 21 kunhlangula 2017 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Hamdulo sithaya sibe awuthaya sibe lo wathi ukuthi ufuna ukufika ku next building bathe ngathi ama building la yona building leyi thora zanto ethule sikiyo esikiyo sithanda so awusathi ngedwa sebefika abo bafike ngigood time sibe kungaliphambi next stop.
Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa inkampani ethengisa izimota eToyota koBulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha.
Idolobho lakoBulawayo lithole amandla okuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo lokuthutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayisuwa.
Ikansili yakoBulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa ama roadblocks. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa inkampani ethengisa izimota iToyota koBulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha ebezipakwe phandle. Isakhiwo lesi siduzane lesakhiwo sabacuphi iMagnet House esitaladeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo lo 11th Avenue. Iziphathamandla zikamansipala zithi umlilo lo ungaba obangelwe imihambuma esihlala kusakhiwo lesi ngoba ibalekela amakhaza njalo etshona ibase umlilo. Phakathi kwesakhiwo lesi kubikwa bekungela lutho. Ababona ngokucisha umlilo abe fire brigade benelise ukucima lumlilo benelisa ukuvimba ukulumatha kwezinye izakhiwo eziseduzane. Sixhume omunye wababone umlilo lo umnumzana Paul Masuku yena osebenza duzane lesakhiwo esithileyo lesi.
Kwazi ngubuilding next door ngazange kwasa kulo mlilo bemtshela ukuthi hayi phuma uyokhipha imoto yakho lapho ekhona kuphezu kwebuilding sa kulo mlilo. So ngase ngigijima ngayo thatha imoto yami ngayikhipha ngayiphakela khatshana. Hamdulo sitshaya sibe awutshayele sibili kwawuthi ukuthi ufuna ukufika ku next building but ngathi ama building la yona ibuilding leyi thora zanto ethule sikiyo esikiyo sitshana. So awusathi ngedwa sebefika abo bafike ngigood time sibe kungaliphambi next door.
Benelisile na ukucisha umlilo abe fire brigade lapho?
Hayi, benelisile ukucisha but ayona building yale ayona sitoyichile sibili chile kakhulu hayi chile sibili.
Bekulani phakathi kwali bhilidi Masuku?
Bengasela lutho because amagilazi angikhona besefile ebuilding yale so ithi sibonda vele bezezingenda zihlala phakathi because ibuilding esilama 4 years vele ngelabantu phakathi esihlale ibuilding ethengiswayo kanyani abanikazi imali abazifunayo imali ezizeziphezulu kakhulu so bebengelandaba lokuthi akula bantu.
Ukhona yiphi kahle libhilidi kuthiwa ibhilidi yeToyota?
Ye yikho iToyota lapho yayikhona wakutshelwa kwakuligaraje wakutshelwa khona ipetrol kuthengisa lezimali bengakasuki besengaphetshela yibuilding yakhona.
Ukuthiwa ubangelwe yini kahle lomlilo nxa bekhuluma befire brigade?
Umlilo ubangelwe isibhonda ezade zihlala phakathi kwabana bezinayitho umlilo sokuthi zinezithiye umlilo lokhu kona wasulumata wabamba yikho kusokuqina siwalomanaka lona lo.
Izimota ezijileyo zingaki zona?
Aba hawo baba basho zithi smota kwaze yami jamati ikona apo sombi lo sothuma zwana bana bale hambiza ngabe anga kuzwa enye ngkhoni motelunika zwe ngekho bari khanya ma windi bari dosi injinjado enye yati ngemase o la kuti pasiro pa para bari futhi windi bari bangena pa kuti bari chip off kona ku nyora machi ngabe ke mote ngkhoni ngene kuti
Umnumzana Paul Masuku isakhamuzi sakobulawayo esifike kusakhiwo esichileyo kuleli dolobho namuhla. Siloko sisedolobheni lakobulawayo, ikhansili yaleli dolobho isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Uhlelo lolu lubiza izigidi ezingamatshumi zamadola, kubika uNompumelelo Moyo.
Eminyakeni edluleyo ikhansili ibihlawula imali enengi yokulahla amanzi angcolileyo ikakhulu lawo aphuma ezambuzini ngoba ezinye impompi ezithwala ingcekeza sezizindala. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosazana Nesisa Mpofu uveze lokhu kusihlakalo sokubonisa intatheli zindaba labohlangothi lwe-Environmental Management Authority esibangeni asebefike khona ngalumsebenzi.
Idolobho lakobulawayo lithole amandla ukuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo lokulu thutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayisuwa. Siyacebisa izakhamizi ukuthi zingalahleli izibi mihlenyana, njalo nxa sikhanyela izambuzi singalahleli inhlabathi, amalembu, konke okuyenza isystem iblocke.
Umanjinela wekhansili umnumzana Cedric Masuku uthi ngaphandle kokulungisa imitshina yokuhlamba amanzi angcolileyo lempompi ezithwala lamanzi zindala sebezikhupha befaka ezintsha lo manje izulu eliningi elamayo libaphazamise ukufeza lomsebenzi masinya.
Lapha eSource Town and Lobenville si-rehabilitate isuwa yakholapsayo, isuwa le ithatha amanzi la angcolileyo asema-treatment works ethu asemguza ukuthiwa yi-AZLB treatment works. So iswale because it collapsed, siyakhipha ama-pipeline amadala sifaka amatsha ukuze sikwazi ukuthi sifikise amanzi la angcolileyo e-treatment works yethu.
Ngemva kokuyabona impompi ezilungiswayo e-Umguza, intatheli zindaba zidlule ziboniswa inqwaba yezibi ezilahlwa mahlayana izakhamizi zelokishi leMakhokhoba laloba ikhansili ibutha izibi maviki onke. Isakhamuzi seMakhokhoba esibona ngokuhlanzeka umnumzana Raymond Gombeza uthe kuyabacasula ukuba abantu balahla izibi yonke indawo.
Ingcekeza leyi isiningi kakhulu and sokubhowa kakhulu ukuthi anytime ungaphambanisa i-health yabantu. Abayibo abayo kwemthetho kumele bathathe icebo ukuthi umuntu wonke olahla ingcekeza kumele abotshwe.
Umqondisi we-EMA kobulawayo umnumzana Decent Ndlovu uthe lihle inyathelo elithethwe yikhansili noma nje edaniswa izakhamizi ezilahla izibi mahlayana.
Thina kuluhlelo esilwamukelayo kakhulu sikhangele i-SLB 3-2 rehabilitation, kodwa esikukhangeleleyo ukuthi bakwenze ngokuphangisa ngoba ingcekeza leyo kumale ithole ukuthi ihlanzwe ngendlela eqondileyo ukuze iye kuwemvelo ingehlanziweyo kulokuthi ingcolise indawo yethu esiphila kiyo. Uyayangisa njalo kakhulu kusithelela inhloni, ikakhulu nxa ungumuntu weMakhokhoba usazi ukuthi indawo yakho ingcolile. Kumele abahlali beMakhokhoba bazwisise ukuthi lapha bakhona kumele kuhlanzeke, bangakhiphi ingcekeza ezindlini zabo befake emgwaqweni.
Impompi eziningi ezithwala ingcekeza kobulawayo zafakwa ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho abamhlophe esezizindala njalo sezidlekile, sekudingeka ukuba kufakwe ezintsha. Izifudlana ezinengi kobulawayo zigijima amanzi engcekeza ngoba impompi ezinengi sezabhoboka sezichitha amanzi engcekeza indawo yonke. Ngimele iStudio 7 ngise umguza ngingunompumelelo moyo.
Uhulumende semanyanele nhlangothizo manyano we-United Nations ekuphawuleni umkhankaso wokudinga imali yokuphathisa iziphepheli phansi kwesikhwama se-Interagency Refugee Appeal. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo esiqondiswe enhlanganisweni ezehlukeneyo ezisebenzisana loZulu siza eZimbabwe lisanda kumanyana lamazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa abadinga ukuphephela kwamanye amazwe. Olwe World Refugee Day lukamhla ka 20 Nhlangula minyaka yonke. EZimbabwe lithi sesedlula inkulungwane eziyisithupha isiphepheli ezivalekela elizweni zivela eMozambique ezihlala kubo Chipinge, Nyanga lakwezinye iziqindi esigabeni seManicaland. Umphathintambo emahofisini omsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa, umnumzana Clifford Cameron Sibanda nguye oze emele umsekeli kamongameli obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi owenzelwe eRainbow Towers eHarare.
Umkhosi lo uphathelane lokucela uncedo mayelana lalabo abayizihambi ama-refugees abakhona bevelele endaweni ezijeneyo abatholakala lapha eZimbabwe, ngoba iZimbabwe iyingxenye yenhlangano zamazwe abambeneyo awomhlaba le-Africa, inhlangano yokubambana kwe-Africa.
Usibande ethi kuthethwe lelinyathelo ukuze kunakekelwe iziphepheli esezisanda ikakhulu ezivalekela ukungahlaliseki okuseMozambique.
Besifisa ukuthi bayagcinakala eTongogara camp ukwenzela ukuthi bathole izindawo zokuhlala lempahla ezihlanzekileyo njengeziphepheli ukuthi sibancede.
Umeli wenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kweziphepheli enhlanganisweni e-United Nations High Commissioner for Refugees elizweni UNHCR Zimbabwe, umnumzana Robert Tibagwa, uncomele Zimbabwe ngokuqhubeka lisemukela abaza ukuzaphephela elizweni lokuzadinga indawo zokuhlala, ikakhulu ngalesi sikhathi kulokuqansa kwababalekela kuleli bevelela kwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe ukuthi zizevula amabhizimusi ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unopala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yabantu abavalelwe edolobheni le-Raqqa kwele-Syria ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS asebele minyaka emibili bengatholi kwelatshwa lokudla okwaneleyo. Amapolisa kwele Belgium adubule abulala undoda onakanelwa ukuthi ubelungiselela ukuthiya ibhomba lokuzivazela esitishini sesitimela esigodlweni salelo lizwe iBrussels. Kubikwa kungela muntu olimeleyo kulesi sehlakalo. Lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Nkosi kaNdlovu osehlale kwelePilitane okweminyaka eyi-92. UNdlovu odabuka eNkayi uphakathi kohlelo lokukhuthaza abanye bakhe abadabuka khona le eNkayi behlala eNgilandi ukuthi bathuthukise isigaba sabo.
ngihlala eWolverhampton. Wolverhampton it is away Birmingham.
Usule minyaka emingaki uhlala khona ngapha?
Ukuthi sengilabo labo 8 years or so. 10 years actually.
Sizwa kuthiwa lilohlelo eliloqoqayo lapha, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Uhlelo lolu mfowethu Chris ngolokuthi sizame njengabantu benkayi ukuthi sizenzele thina, ngoba isintu sithi ithendele lihle ngelikhala ligijima. Indawo yakithi liyana indawo ekhangelelwe phansi kakhulu, angazi ngasizathu bani. Uyabona ukuthi nxa ngikhula ngambona i-newspaper, nxa udobha i-newspaper mbe Chronic, ubone kuphonga kuthiwa Nkayimen matters woman over piece of meat, Nkayimen does this, Nkayimen. Izinto ezingane zitshengisa ukungahlakaniphi zisenziwa. But ngasengicabanga ngo-April nje nalo mhla ka-11 ekuseni ngithi kunkosikazi, abantu abasenkayi bonke abalapha e-UK nxa singabambana babona umbono lwane ngiwenza ezidulini, but singaconcentrate ezidulini, siwuthathe siwuse inkayi yonke. Into le ingahamba, uthi utshoni? Ngasengisithi no, ngingadinga abantu benkayi lapha bebengu-5, ngithi labo bedinga abanye, bedinga abanye. And then bese sikhangela ukuthi thina sihlale phansi sikhipheni izimali every month, silungiseni izibhedlela, siqale ngesibhedlela sethu inkayi general, simeke sure ukuthi uyabona mfowethu Chris, umuntu kathi sengaqamuka kumbe ngenqola ehamba enkayi, uhanjiswa enyathi, akula x-ray machine enkayi, akula ngubo, kulabo bhayibo mana benesina blanket, akula ngubo ezizwayo, akula mochareza. Abazali bethu bangafa la enkayi, sithola sebencwatshiwe because engafa namuhla ekuseni ntambama kumele ngcwatshwe, akula mochare. Kumele silungiseni mochari estate of the art hospital, sidonethele imibheda ephakamayo nale esiyibona ezibhedlela zalapha emazweni. Hayi lokhana indawo zokubelethela omama, indawo zokumama besiyalindela kubeletha, suka lapho umnyaka olandelayo singena izikolo zonke, ama-secondary school, ama-primary, simeke sure ukuthi kulamabhuku awokubala lama-textbooks, lezinto zama-teachers zokubancedisa ukufunda. Singaqeda lapho umnyaka wesithathu sikhangeleni amadamu wona lana avalwa ichebe-chebe ngezileyi esasizisebenzisa lazo singakwazi sizinceda ngesikhathi lathi singelazinqola, abantu bagqibela amadamu ngezileyi. But kwakungasocala labo lalo, kwakuyisikhathi sakhona, siwagebheni abe lamanzi, sifaka izibhorane, inkomo zenkayi zingacubi, kungabi lo mntwana wenkayi olekhwashiyoka because kuswelakala ukuthi umntu alima imbhida, alima umumbu, alima amakhabishi, athengisa azuza i-£5 ahambise umntana, i-$5 ahambise umntana akhe esikolo. Inkayi sifuna ukuthi nxa nge-5 years ngikhuluma, so kube yindawo okuthiwa kulamanzi, izikolo zamabhuku, izibhedlela zile mithi, zile mbheda, zile zinguba, kula muntu othe gula abulawe ngumkando futhi.
Bona baningi okunganani abantu benkayi abahlala khona ngapho eBhilitane?
Ngokubona kwami mbona ngani singafika engxayi 300, but asebe kugroupu kathesi singu-110. We are dwindling between 140 and 145. Abanye bathiya ngezizathu nje, abanye mhlawumbe babe bengawuboni ngoba yonke into nxa ivele iqalisa iba labayibonayo labangayiboniyo nabanye abazayigada iphilim. So at the moment singu-143, but ngicabanga ukuthi nxa singatshelana sonke sazane singayibambi 200 to 300, and nxa sikhipha ama-£20 every month Chris, kungathi wena abantu abangu-100 seyabangu-100 bakhipha ama-£20, kusho ukuthi every month siyabe sisenelisa ukuthi sikhiphe 2000. Is it 2000? Yeah, 2000 every month. Unditshela ukuthi nxa sikhipha 2000 every month, £2000 by 12 months, how much is that?
Bakhona yini abangaveli enkayi kodwa belisekele?
Ngiyabonga lokho mfowethu Chris. Sithe khona as long as umuntu whether ngweZimbabwe kumbe ngwalapha England, as long as ezwisisa ukuthi ukusijoyina kwakhe uzosincedisa ukudevelop inkayi for now, for the next 5-10 years, asilandaba ukuthi uvela ngapi. Kulabakhwenyana benkayi, kulabomalukazana benkayi, kulabanye nje abafowethu abathanda inkayi, abanye bafundisa inkayi, basebenza inkayi, abanye nje bayithanda inkayi. Asivaleli muntu, ezange umuntu wakhona ezabakwazi ukuthi nxa sijoyina asikhulumi politics, asikhulumi church, asikhulumi ma-jokes, i-business forums, sizokhuluma ngokwathi inkayi. Kungakhethelekile ukuthi ungena liphi ibandla lezokholo, ungena liphi ibandla lembangazwe, asikhulumi ngalokho, sikhuluma ngokuthuthukisa inkayi, full stop. As long as umuntu wakhona ezwisisa khona lokho, anybody is free to join us.
Umnumzana Nkosi kaNdlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, njalo ungumhlabeleli. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa inani lemigoqo efakwa ngamapholisa emigwaqweni, ama-road blocks. Kuvika uMartin Ngwenya.
uhulumende weZimbabwe uthi uzakwehlisa inani lemigoqo yamapholisa emgwaqweni yama roadblocks kusale engamathumi amane kuphela elizweni. Lokhu kulandela ukukhonona okwenziwa isihambi ngitsho lezivakashi ezivela phandle kwelizwe bekhala ngokubambeka ngenxa yalama roadblocks, kukanti izikhathi eziningi amapholisa abikwa ekhala ngokufumbathiswa. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe, umnumzana Ignatius Chombo, ubikwa ejele idale lephalamende ukuthi uhulumende wakhe uzakwehlisa inani lama roadblocks la. Isabelo sinye ngasinye sibikwa saba lama roadblocks amane, kodwa uChombo uthaza kukhuphuka ukhanyelwe umumo okufana lobugebengu. Inyathela lokwehlisa ama roadblocks ngabe kade lenziwa ngoba isihambi zithwele amagabha avuzayo, kutsho umnumzana Dumisani Ncube eseGaborone.
Ya na ngizibuza ukuthi why bengareduce ngamanamba ama roadblocks la kususela kudala vele, cause ama roads weZimbabwe we now a nightmare vele uhamba kiwo indawo zama roadblocks la.
Kodwa uyazibuza uNcube uthi kuyenzakala na ukuthi amapholisa alingalinyeki angezelele njalo ama roadblocks la.
Sizabona nxa kuzaphumeleli kwinto khona ukhaza bewukhulumile, cause amanye amapolisi besejele ukudla khonapho bezokuyilapha abadlela khona vele, so asazi nxa kuzaphumelela.
Amapholisa abonakala njengemigoqo evimba ukungena kwezivakatshi ezizwe eziletha imali yakwamanye amazwe, i-foreign currency.
Asaboni njengepolice service, we see them more like a police force, cause bona abakufunayo emgwaqweni ukuthathela abantu izimali. Abaphathi kahle lama tourists la abisa imali elizweni ngoba babhizi kuma roadblocks kuma highway leading to ama tourist resorts bebathathela imali.
Kubikwa zonke izethekeli ezingena eZimbabwe, uma zibuzwa lugatsha olubona ngezethekeli olutourism zikhonona ukuphathwa ngocuku ngamapholisa, njalo besithi ama roadblocks amapholisa amaningi kakhulu. Nyakenye iqula elasuka eBotswana lisiyadinga amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe lakhonona kakhulu ngale mgoqo yamapholisa okugoqela ama roadblocks la. Lisithi lokhu kwachiya inhliziyo zabo zimnyama ngokubuyela njalo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Enkundleni yeWhatsApp sicelile balaleli ukuthi lisithumezele imibono yenu ngohlelo lukahulumende olokubambisana lenhlangothi ze-United Nations zokudinga usizo lwemali yokuphathisa iziphepheli. Nansi imibono ethunyelwe ngabanye benu. UBhekisipho uthi iZimbabwe ingasiza ngani yona isehluleka ukusiza abantu bayo. UVota Moyo yena uthi umqondo muhle lo, kodwa luhulumende kalungise ukuqala ukuthi abantu bakhe bengabe iziphepheli. UPrince Ncube uthi uhlupho yikuthi asikho isinqumo uhulumende weZimbabwe angaphuma laso, ngakho siyiphelekezela abanye kuphela. Ulunga uthi singamaZimbabweans siyaludinga lolu sizo, sisekhaya kodwa uhulumende uchaya engathi kaboni ubunzima esibhekane nabo sisemazweni wonke kulo mhlaba, kodwa sidinga ukuxashwa. UBusani yena uthi uhulumende weZimbabwe kumele alungise isimo somnotho, yikho okungasisiza noma okungasiza iZimbabwe. Yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhathi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo lamhlanje uqhubekela phambili esenza izimanga umgijimi uObey Makamo, yena oseleminyaka emine encintisa kumjaho wemarathon. Kubika uJoseph Njanji.
UObey Makamo ozelwe ngenyanga kamabasa ngomnyaka ka-2007 uqale ukuphatheka kumncintiswano yokugijima imango emide ngomnyaka ka-2014 lapho aphatheke khona kumncintiswano we-cross country championships waqhutshelwa endaweni yenketa park eselokitshini leMpophoma. Lo mfanyana ofunda esikolo sesamathonga esendaweni yeHlekwini ugijima endaweni loyise uBrian owayelilunga leqembu leHarlem Athletics Club ebutsheni bakhe esahlala edolobheni leMutare, njalo kunguye onanzelele isiphiwo somntanakhe ngesikhathi lumfana emlandela nxa ezigijimela nje eqinisa umzimba.
Ngenyanga kaMabasa uObey uphatheke kumncintiswano we-PPC Matopos 33 Mile Ultra Marathon ongamakhilomitha angamashumi amahlanu lantathu. Baningi abasole ukungena kwakhe kulo mncintiswano besithi ukumhlukumeza, kodwa uyise kaObey uBrian uthi yena umntanakhe uzaqhubeka egijima ngoba isiphiwo sakhe yasiphiwa ngumdali.
Angikwanisi ukuthi ngithi ungagijimi namathi ngibona ukuthi isiphiwo sakhe awuzake kuyenzakale. So kungenza into engenzakale nebantu omnyama siyatha kuvunyelwa yithin that. But emakhiweni bagijima basebancane, bangento eziningi basebancane, but kungenzakalapha yithina abantu omnyama sisithi hayi akuyenze usemncane kakhulu, hayi sikutheni asikwani ukuzafika ngayo. Singathi asikufakele kuNkulunkulu ngowakuletha kuye.
UBrian uthi isifiso sakhe ngesokuba umntanakhe athi angafikisa iminyaka elitshumi lesithupha kumbe elitshumi lesikhombisa ayephatheka kumncintiswano wodumo owe-Comrades Marathon elizweni le-South Africa. Laye uObey uvumelana loyise ukuba ule kusasa enhle emdlalweni wokugijima. Ensukwini esanda kwedlula uObey loyise baphatheke kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fun Run, lapho aphatheke khona kumjaho we-10 kilometers njalo uqede ngemva kwemizuzu engamashumi amathathu lanhlanu le mizuzwana engamashumi amahlanu 35 minutes and 50 seconds. Njalo unqobe kulo mncintiswano uKenicius Nyamuta utshaye intambo ngemva kwemizuzu engamashumi amabili lathoba mune munye ele mizuzwana engamashumi amathathu lanhlanu 29 minutes and 35 seconds. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sakithi sokumani niye enjelele ingoma emnandi siphiwa ngomhlabeleli womehlo kaZulu uthi yena kunomoya. Silogqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukana sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo koBulawayo kwatsha izimota eziyisithupha. Ikansili yakoBulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisisa imitshina egaya lokuthola amanzi engcekeza asuka ezindlini. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukandu nabafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.